uChamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye elicinileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele umhlangano lentatha lezindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo uMnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komichi sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
President Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla le-MDC alibuyisele ekuqineni kwalela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MDC sizaba le 19 years izelwe. President usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe wakhipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli elungiselele ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaim i-victory eyama-elections eyantshontshwa i-ZANU-PF. Ngalokho upresident useaphointe abantu abathize abangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mzuri uyalolokho engu-vice president, so usithi isikhundla esasingesika-president Nelson Chamisa esobu-vice president sifakwe u-senator Komichi. Isikhundla esasingesika-Thokozani Khuphe esobu-vice president sifakwe uProfessor Welshman Ncube osephendukile kwe-MDC. U-Honorable Thabita Khumalo okade engusikhulumeli sebandla usefakwe ku-National Chairperson. U-Honorable Tendai Biti usengu-National Vice President. U-Honorable Monzora wale ngu-Secretary General. Honorable Mpariwa Deputy Secretary General. Honorable T. Makone Treasurer. Honorable Wende, Deputy Treasurer. Honorable Chibaya Walalokengus, Organizing Secretary. Honorable Sibanda, P. Sibanda, Peggy Sibanda, Usengu, Deputy Organizing Secretary. Is Kulumeli Sebandla, Sogungu, Councillor Jacob Mafume. Is Segali Sake Singu, Dr. Vibegitemba Mpofu. Secretary for Elections, Honorable Zizai. Chair Lady Women, Honorable Karenyi. Chairperson Youth, Honorable Chidziva. Lezi ngezinye zezi phathamandla sifakwe ngu-president. Sesizawuthi ezinye ezintsha ezingama-committee member zigoqela uMaureen Kademaunga, Gladys Hlatshwayo, Honorable Settlement Chikwinya, Mr. Mshoriwa, Honorable Miriam Mushai, lo Uritan Lovu, Ngobizitha Mlilo, lo Evelyn Masaiti.
Usibanda uthi inkulumo lecele le-MDCT ekhokelelwa nguMakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi i-MDCT kaMakhuphe isebenzana le-ZANU-PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo labanye bamabandla aphikisayo.
UThokozani Khuphe indaba yokuthi amabandla lafanele abuyelelane yavunyelana kudala ngesikhathi vunyelana. U-Honorable uKhuphe ngazange avume ukungena, kodwa upresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili. Sizathola abantu bazangena kumanyano omutshalo, kodwa akusiwonke ozabuye. UMakhuphe nguye walaba bangabuye, ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye le-ZANU-PF.
Kodwa umsekeli kaMakhuphe uMnumzana Obed Guthu utshele Studio 7 ukuthi kakuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakuChamisa. Ngakho-ke lawa ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa nguSibanda, njalo izikhundla ezinikwe uNcube loBithi loMafume izikhundla okumele zikhethwe kumhlangano omkhulu weCongress kuphela. USibanda utshele intatha lezindaba ukuthi uChamisa ulawo amandla okukhetha abantu kulezi zikhundla phansi kwesisekelo sebandla. Ebuza ngokutsho igama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi i-MDC Alliance, uthe hatshi kaliguquki igama.
Ibizo le-party kalizange litshintshe lisuka ku-MDC, belokhu liyi-MDC sikhathi sonke lesi. Ukuthi MDCT kumbe ukuthi MDC Alliance bekusenziwa ngoba kulobu kulokudonselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumende kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le-MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise lamanye amabandla abe sevunyelwe ukukopa ibizo le-MDC.
I-Studio 7 ngayisebenzisa ukukhuluma lamanye amabandla akade kumanyana we-MDC Alliance anjengeZimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze sizwe imibono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Ingcwethi ezicubungula ngezombusazwe zincome ukumanyana osokwenza amabandla wonke ayesehlubike ku-MDC zisithi nxa wonke amabandla aphikisayo engamanyana alakho ukwenza ukususa iZANU-PF embusweni kukhetho olulandelayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.